Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Alinga alivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 18 Nhlangula 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDCT lithi lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance.
Esisebenza sisebandleni le MDCT lamanye amabandla asebenza ekumabandla abo. Kodwa xa kusukuma isikhathi sokhetho sibuyela kulowo mbuthano we MDC Alliance njengokuvumelana kwethu.
Sokuqhamuke inkulumo phezu kokumela emthethwandaba kowayengumholi wabahluleli umnumzana Lukhuma Laba. Okwenziwe ngumnumzana Love Momaduku.
So ulama capacities amaningi uyileader epolitical party. Nxa esiyamela umuntu emthethwandaba ukwenza lokho njengegqwetha. So uvunyela ukuthi akwenze lokho.
Omunye wamalunga eMDC owayevalelwe okweminyaka eyisithiyangalombili ejele wathola umkakhe esemukile labantwana. Kambe waphambanisa na
ngokwesintu la ngokosiko lomshado mawumuntu eshada lomuntu uthi ebuhleni lasebubini mawusithe bubini ubara izinto ezinjengazona lezi zokuthi umuntu nxa engaye ejele uzohlala umelayo.
Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abahlanu abathathu bengabakubulawayo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla le MDCT lithi lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance. Yona inkokheli yebandla le MDC Alliance ebalisa umnumzana Nelson Chamisa ithi ayisoze isebenzise elinye ibizo elingayisiyo MDC Alliance. Umkhokheli webandla le MDCT umnumzana Douglas Monzora utshele iphephandaba le Daily News ukuthi ibizo elithi MDC Alliance liyingxenye ye-MDCT ngoba lasayinelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tswangirai. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Into esesikhulume saze satsha amazwi ngeyokuthi i-MDC Alliance ngumbuthano wamabandla ayisikhombisa achiya ebunjwe ngubaba uPresident uMorgan Tswangirai owayengupresident we-MDCT okwakuvezakala sobala ukuthi lowo mbuthano we-MDC Alliance uzahlala ukhokhelwa libandla le-MDCT. Ngakho khathesi ibandla le-MDCT likhokhelwa ngubaba uDouglas Monzora asiphumanga kulowo mbutho. Sisebenza sisebandleni le-MDCT lamanye amabandla asebenza ekumabandla abo. Kodwa nxa kusukuma isikhathi sokhetho sibuyela kulowo mbuthano we-MDC Alliance njengokuvumelana kwethu. So yikho okuza kwenzakala nxa kungavuka ukhetho kathesi nxa sisiya kukhetho olulandelayo sizangena siyiwo lowo mbutho we-MDC Alliance njengokuvumelana kwethu njengokulobelana kwethu phansi. Akukho okuzatshintsha lokho kasoze sikutshintshiswe ngokuthi kulabanye abathi bangayenza izivumelwano sebevuka kusasa sebeze pulile bebodwa bengafuna ukulandela isisekelo sombuso. Ngoba lesi sivumelwano se-MDC Alliance sabikwa saba isivumelwano laso esiza kwahlulelwa imithetho yelizwe leZimbabwe i-constitution lama-courts. Yikho okwenzakeleyo okade kuphikiswana ngakho isikhathi sonke lesi kwaze kwafika ekuthini kwasala kungasela mbuzo besengasela kwaba ngakulande court. Ngakho ke siyakhokhela lo mbutho MDC Alliance.
Manje nxa kuyikuthi kuzayenzakala khona lokhu selibazisile yini abe MDC Alliance abayibo abasebenzisa lona lelo ibizo?
Asikho nje isidingo sokuthi sichaze kwabazenzisayo ababuza ukuthi imbuzi ngeyini bona bayibone iphakamise umsila. I-MDC Alliance ikhokhelwa ngubaba uDouglas Monzora ngokusemthethweni njengomkhokheli we-MDCT. Akukho nje singakuchaza komunye umuntu ngoba wonke umuntu uyakwazi lokho.
kuhamba njani ekukhankaseni, liyakhankasa kahle yini, njalo kuyathembisa na ukubana lizanqoba?
Hayi, ukukhankasa siyakhankasa, kodwa ikakhulu khathesi besisaqina ngokwenza ama structures awe MTCT, ngoba side isikhathi ibandla lichithekile kusukela ngeCongress ka-2014 kuze kufike manje. Ama structures ayiwo agaya usekelo ebengasekho, ngakho yikho siphatheke ngakho kakhulu umsebenzi esingawo. Lizananzelela ukubana izolo lokhu bekule Harare Provincial Council, oyiwo umbutho omkhulu weprovinsi yaseHarare, okutshengisela ukuthi ama districts wonke asegcwele abantu asekwanisa ukubana enze iprovincial council. Lokho kuzalandelwa ke kusiwa kuma province wonke. Umeshinari kumbe umtshina wokugaya usekelo ku-MTCT, yizo i-structures ze-MTCT. Nxa zingagcwalanga, nxa zingasebenzi, kuba nzima ukuthi ibandla lisebenze, ngoba ibandla lisebenza ngabantu abazinikelayo, abanikela isikhathi sabo, abanikela konke abalakho ukuthi bagaye ukhetho. Ngakho yikho okuqakathekileyo khathesi, yikho esikwenzayo, sisenza nje le mkhankaso wokubana abantu bayirejista ukuyavota. Kodwa ikakhulu sisaziqinisa njengebandla ukwenzela ukuthi nxa ukhetho lufika, bonke abantu besezikhundleni zabo, ukwenzela ukuthi sikwanise ukugaya ukhetho ngokweneleyo.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MTCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Sokuqhamuke inkulumo phezu kokumela emthethwandaba kwaye ngumholi wabahluleli umnumzana Luke Malaba, okwenziwe ngumnumzana Love Momaduku. Umaduku ngumkhokheli webandla eliphikisayo ele-National Constitutional Assembly, ele-NCA. UMalaba wasuswa emsebenzini isinqumo sedalele High Court ngoba wayesenelise iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa, i-70. Kodwa uMalaba ulwisana lesinqumo lesi esithi kumele abuyele emsebenzini, okwenze aqatshe uMaduku ukuthi amele emthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezemithetho umnumzana Machoba Nancube. Saqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani lolu daba.
Ngiyayibona le ndaba ukuthi abantu umhlawumbe bangani badidekile ukuthi kwenzakala njani lokho. Esifuze sikunazelele ukuthi uProfessor Maduku uligqwetha, ule law firm yakhe, ungilecturer, so ulama capacities amaningi, uyileader yepolitical party. Nxa esiyamela umuntu emthethwandaba kwenza lokho njengegqwetha, so uvunyela ukuthi akwenze lokho. Nje ufuze sikunazelele ukuthi amagqwetha ayalandwa ngabantu, ama clients ezofuna usizo lwabo. So ngaleyo ndlela, nxa kungela conflict wena uligqwetha uasesa indaba leyo ikhangeleyo, hayi uvunyela ukuthi umele umuntu. Angiboni ukuthi uProfessor Maduku angabe phambanise ngapi. Ngiyazi ukuthi abantu abakujabuleli bacabanga ukuthi uncedisa i-old order ukuthi iqhubeke, kodwa eqinisweni lokho akwenza umsebenzi wobugqwetha.
Manje nxa kuyikuthi uligqwetha umele umuntu webandla elingayisola kwelo zombusazwe, akula yini lokhu okuthiwa i-conflict of interest ngesilungu? Ngoba umuntu enalowo ngaphandle komthethwandaba engxenye kwesinye isikhathi uyabuke wamuthi ulisela uyilokhu lalokhu, kodwa ubuso siyamela njalo edale. Ukubona njani lo?
Ayikho inkinga, baba Chris Gande. Into eyenzakalayo lapha yikuthi kweze politiki, siyazi sonke ukuthi kulokuphoselana amazwi amabi ngenxa yokuthi yonivele njalo ipolitiki kobe sithi ngcolile. Kodwa nxa sokusiwa emthethweni, umthetho olendlela osebenza ngayo ulama principles, kulama rules, kulama legal precedents, kule ethics. So iethics ekuchoyo ukuthi umuntu ngeke umele kuphela nxa ule esithi conflict of interest le okhuluma ngayo kule indaba. As a lawyer ayikho i conflict of interest angabe elayo unless eke wamela the other side ephikisana lalo asemela kathesi, yikho kungaba le conflict khona. Kodwa kwamanje ngiyibona
khona kuyenzakala yini ukuthi umuntu athi ufuna ukukumela wena ubone ukuthi engxenye ngwelinye ibandla eliphikisana lelakho wena wale.
Eqinisweni okwenzakala ukuthi uclient or iclient yiyo edinga igqwetha, not the other way round. Sizakhumbula ukuthi lo mnumzana uthenda ebithi uke wala kakhulu lo governor we Reserve Bank uGideon Gono, besasebenza engufinance minister omunye engu governor we Reserve Bank. Kodwa ke bevela kumabandla achiyeneyo, kodwa uthe sokuphelile lokho wabuya wamela njalo. So lokhana okunye imsebenzi echiyeneyo. So umuntu nxa ethe wakulanda ukuthi ummele kungela conflict, umthetho uthi ufuze ummele.
Lo ngumnumzana Machobana Ncube, ingcwethi ecubungula ezemithetho, ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo.
Yebo yebo yebo, mthoko komuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethe connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngohlelo lukahulumende lokuhlaba abantu iJackson elivikela iCOVID-19. Sikhangela njalo imisebenzi eyenziwa ngabatsha ekugqedeni udubo lwenkohlakalo kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMikeobe ngo 8 ntambama khonapha emsakazweni West Studio 7.
Omunye wamalunga eMDC amabili ayivalelwe okweminyaka esithiyangalombili ejele wathola umkakhe engasekho endlini labantwana. Umnumzana Tungamira Imazogere uthi ufike emzini wakhe wathola umkakhe esemukile. Umazogere utshele intatheli zindaba izolo ukuthi ubelokhu ethandana lomkakhe, waze waveza imfanekiso yakhe elomkakhe ayithatha ngesikhathi esejele. Uthi umkakhe wemuka ekupheleni komnyaka odluleyo. Kambe waphambanisa na umkakhe ngoba wayeselinde iminyaka eyisithoba minembili kusigwebo seminyaka engamachumi amabili esasiphiwe umkakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu okhokhela inhlanganiso yeZim Imbokodo.
Yebo, khona ukuthi nxa omunye sevalelwe jele ebantwini abathatheneyo ukuthi omunye maye sevalelwe jele osala phandle uyakwazi yini ukumlinda omunye wakhe kweminyaka engazifika amachumi amabili. Ngokwesintu langokosiko lomshado, ma umuntu eshada lomuntu uthi ebuhleni lasebubini, ma usithe bubini ubala ezintweni ezinjengazona lezi zokuthi umuntu nxa engaya ejele uzohlala umelaye. So nxa silandela izifungo zomshado, yebo kufanele ukuthi umuntu lo bengaze ejele lo munye selephandle oselephandle akwazi kumlinda omunye wakhe njengoba efungile mhlabe chata. Khona sokunzima ikakhulu kulezi nsuku esesiphila kuzo manje ukuthi uthole umuntu wesifazane mhlambe alinde umkakhe osejele kweminyaka yonke leyo, umkakhe azaphume impela mhlambe ngemva kweminyaka engamachumi amabili afike baphinde bafike baqhubeke ngomuzi wabo. Sokunzima ngalesi sikhathi samanje. And ngafuthi singasibheka ma kungenzeka ukuthi owesifazane nguye owoshiweyo, abantu besilisa angibaboni belayo inhliziyo le ebekezelayo, ngoba ukubekezela vele sikwazi ukungabantu kungokwabantu besifazane. Angiboni abantu besilisa bengakwazi ukubekezela ukuthi ahlale iminyaka yonke leyi alinde unkosikazi wakhe ewotshiwe kweminyaka yonke engaka, abethi nxa unkosikazi ephuma aphume nje umyeni wakhe lokho esamlindile. Kuyinto enzima njalo engavamanga. Kodwa kwabesifazane ngicabanga ukuthi sokungenzeka ukuthi umuntu wesifazane amlinde umuntu wakhe owesilisa uma esethe wavelelwa yikuthi avalelwe entolongweni wesikhathi eside. Abantu abazisebenzise impela izifungo zomshado ebuhleni lasebubini, ububi busuka sobukhona lapho-ke nxa sokusendaweni ezinjalo. Engicabanga ukuthi loba nxa sifunga sishada mhlawumbe into ezisuke zigoqelekile khonapha ekuthini nxa ngithe bubini ngibala lakho khona lokhu ukuthi noma somuntu sehlale iminyaka engako ngizakwazi kumlinda njengomuntu wakhe. Khona akukho lula mpela kodwa kuyenzeka.
Nxa sikhangela udaba olufanayo sibona abantu abanjengabo Mandela labo wathe phenduka evele jele wathi umnquzi wakhe wagcina usucithekile. Kungakubangelwa yini ukuthi abantu laba bavele belakho kade kube ngabe ehlukanisa na?
Msakazi masikhangela abantu abafana labo Nelson Mandela owahlala iminyaka eminingi kangaka edlula iminyaka engamathuma amabili esentolongweni. Ekuphumeni kwakhe waphuma umuzi wakhe awusabanga usaqhubeka wagcina ngokuthi kube lesehlukaniso phakathi kwakhe nonkosikazi. Okunye ongibona ngani kuyimbangela yalokho yikuthi mhlambe lokunye kusuka kungasekho lokuthembana. Omunye uzabe ekhangela omunye lo kade esejele mhlambe abuye ebheke lo akade phandle azibuze ukuthi kambe nalo umuntu njengoba kade ngisejele iminyaka engaka ube lokho engilindile ngempela. Kusuke kusuka kuba khona ukuthi kungabi khona ukuthembana lapho. Njalo kwesinye isikhathi umuntu uma ehlele ejele iminyaka eminingi kangaka kukhona okunye mhlambe ulesikhathi esiningi sokuzicabangisisa acabangasise impilo yakhe mhlawumbe acabangisise lezinqumo azithetheyo ngaphandle kokuthi abe sejele. Kwesinye isikhathi umuntu azabona ukuthi hayi ma ehlezi yedwa wabona ukuthi lento engayenzayo noma umshado lo engawushadayo akusiwo lo mshado ongilungileyo usethola isikhathi esiningi sokuzicabangela umuntu eyedwa. Njalo okunye futhi okwenzakalayo nxa abantu sebehlala isikhathi eside kangaka beqhelelene bengabonani kungabanga khona ukuphilisana njengobaba lomama okweminyaka eminingi kangaka khona engokwenzakalayo lo thando mhlawumbe ukungabonani lokho kuyalehlisa lo thando lokuthi umuntu athande umuntu wakhe ngendlela abevele kade ezamthanda ngayo nxa ngabe kade behlezi bonke.
Unkosazana Victress Mathuthu ngolwela ilungelo labesifazane njalo ekhokhela inhlanganiso yeZim Imbokodo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abahlanu abathathu bengabakobulawayo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Leli linani eliphezulu nxa kuqathaniswa lamalanga asanda kwedlula. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamashumi amane lasithoba munwemunye 49 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kulabantu abedlula inkulungwane ezine 4489 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kumanani ayethulwe izolo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at Washington, D.C.
Okwamanje, ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi isigilamkhuba isaziwayo uMusafare Muphananga weqembu lezikliwi elikhokhelwa nguMusa Taj Abdul udutshulwe ngamapholisa eHarare izolo walimala. Iphephandaba le-Chronicle lithi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi ugatsha lwezemali lwalondoloza imali engamabhiliyoni ayi-9.1 billion ngomnyaka osanda kwedlula. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ingelele Studio 7. Hayi bantu bakithi namoshi isikhathi. Mina kwamumbono abantu bakithi when it comes to indaba zoma campaign la amavoti manje ka 2023. Ana kwela msayidi noma kungawina yiphi iphathi engasozano. Mina lesiyo nje ngitshela abantu bakithi ukuthi noma yiphi iphathi kodwa engasozano sinandaba nayo. Lokho akusingatshintsha nje impahla lesayigqoka ngoba bo 18 bathi bathengcolile ezano PF. Jole nje enye iphathi nje. Bantu kwamthwakazi noma ngaba umthwakazi noma kungaba MDC Alliance right. MDC chile ezano into e1 sengenelani lakho lokho. Bonke part loko mafiki izolo sokunengi thumane sikwazi ukuthi uyadingani kuzosidisturba cela nje ukuthi abantu nje bezimbabwe siyapha ngoba ngothathekile nesilandele into esingayalo uyapi isikhathi sonke lawo abantu abanefuvula amaphathi bebehlaleleni bengavula amaphathi sevula amaphathi ngokulanda ukhetho bonisa ngani ngabathengisa sento singayithemba sizobathemba after ukhetho ka-2023 siyathi iminyaka yonke le besikhampena besihamba le mthwakazi le MDC alliance yo amaphathi labantu abahluphekileyo behlupha izano bebotshwa besenza bebhuanjele bengena amajele bephuma imthwakazi le MDC alliance yesizaziyo thina ukuthi izade silwele isikhathi sonke lesi abantu bakithi bengathi ngothathekile umafika izolo sefika sokuthiwa kuzasondela ekhetheni la sefika kusiyenzeleni singumphakathi sikwazi lokuthi kakasebenzi nomphakathi abantu bengathatheki bevotela amaphathi abangaziyo abangakaboni lokuthi amingani akhuluma ngani maningi kulabo duma kulabo bani maningi kakhulu amaphathi asengele especially kwelethela ama-tabeland semaningi kakhulu ngicele nje abantu bakithi ukuthi bangaphanga ulandela into abangayaziyo asikazi bhala amaphathi ayaphi athi abathengisi kuba angamaphathi aqondi lempi afuka usilwela na azosebenza lathi after ukhetho sesiyaqala ukubona ukuthi a-right na leso sikhathi kodwa into engagqugquzela abantu bakithi asiphumeni kuzano le MDCT lezano nke one velele singakuvoteli lokhuya nanke amaphathi ayi-2 asilwelile isikhathi sonke leso yosiyaze sibone into aminjani singarobeki singabe uthathekile ngoba sohlala sihlupheke impethu sonke sohlala sigcwele emazweni ma singaba singacabangeli thina kumele simeke show ukuthi vele iphathi lezi ziyayikhipha mpela izano siyayikhipha ngiyabona
vikelele ku-studio 7 ontungabelinkomo sangazibonke baka-studio 7 okhuluma umdawini laphana etsholotsho kwesikatatekulu isigaba ye labi ngithi ngibeke ke sisebathini khona lapha emzansi njengoba ngisemzansi ngiqale khona lapha emzansi ngikhompere i-South Africa leZimbabwe okwenzakala ku-health department yalapha e-South Africa uzwelimkhize njengoba nje esenkingeni okuthi mhlawumbe engagcina la ephelelwe umsebenzi njengwalo owaleko lasezimbabwe la sagcina ecoshiwe kodwa kungabi khona into eyenzakalayo ohopolishi ntono abayibo aba-exposa leyo corruption bagcina sebevalelwe kodwa ke ngenhlanhla lapha e-South Africa vele ngoba i-corruption yonke indawo i-exposwa izintatheli kodwa ezinye zezigcina sezisenkingeni sezibotshwa kodwa lapho emzansi sibona ngathi hakwamanje izintatheli azikabi phansi kwengcindezelo endaka azibotshwa ngoba ekhaya umuntu engakhuluma iqiniso uyabotshwa uyangena nje so siyibhekile ngabehlabovu ukuthi yona iyaqhuba ihambe njani ngoba i-ANC layo vele ngathi if uhambe nyayo lezanu ayikayibambi kahle indaba ye-corruption ukuthi sibone mpela iminista ingene ejele igqoka bo-overosa yelo hhayi ukuthi sigcinise sibone iy'ntatheli sezizwe eziyabe zikhulume iqiniso ukuthi ye lapha kuyawonakala sezizwe ezibotshwayo hhayi siyibhekile ngabehlabovu le ndaba yona iyaphelela kumbi lapha emzansi kumbi izafana leyakhona lezimu opolishi lelo abayiwo bagcina sibeyiboshele indaba ngoba bekhuluma iqiniso boye khonapho labi ihlobo sami
sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo hhayi mina ngiyamangala ngempela ukuthi ngabazali babobani abathona bebuthanela umnankagwa bethi president umuntu oyenza ubandlululo olungaka kumbe abantu bakithi kababoni imidlwane layo izibe ngcono ngelilanga iyaze ithungulule ibone imidlwane iyaze ithungulule ibone kula bantu bakithi abemathebeleleni la abathona bethona bebuthelela umnankagwa manje abantwababo abala amapasipoti bahamba ngeganga emathebeleleni yonke akula mtolo lepasipoti imali ziyadliwa kakhula msebenzi abasebenzi ezindaweni zakibo khona ngapho ezibhedlela emehlweni abo ezibhedlela ngamashona ezikolo ngamashona yonke indawo ngamashona kodwa bona ababhizi batshona bebuthanela umnankagwa abantu abo bayahlupheka bayabulawa egoli ngapho kodwa bakhona abantu abatshona bebuthanela umnankagwa bethi president mina sizwa abantu bekhala bethi umnankagwa kodwa abantu bakhithile ukuthi ongawabulileyo mna angazi kumbe idlala kumbe yisikolo ukuthi ungatshona ubuthanela umnankagwa mpela ukuthi ngupresident ngapha abantu bakhala ngendlala balala bengadlanga balala bephuza amanzi abantu abakabasebenzi bafundisa abantwana bethengisa izinkomo izibaya zivalwe uzothi president umbhekile ukuthi ngumuntu owaqeda abantu bakini yisitha sakho kodwa nxa kusiya kuthi yizisu abantu ngangcono bedla inhlabane dani ukuthi khona bedle lo mnankagwa emganwini kambeni umuntu wabulala abantu akangaka ngesikhathi sempi uhleka laye njani
salibonani mthwakazi omuhle salibonani basakazi bethu abasilethela indaba ilanga ukuphuma kwalo nokutshona kwalo hawu siyalithokozela hawu Gibbs Dube mkhulu lapho siyabingelela oPrince Gandhi lapho hawu omamhlanga siyalibingelela ekusikhalisayo kakhulu ukutshontshwa kwelitshe lisebhalagwe hawu lingazihluphi bantu bakithi kambe ilitshe bekuyini kunabantu abangaphansi kwalo ababulawa balahlelwa phakathi emgodini njengezinja kutshengisa uhulumeni wethu ukuthi akasizweli noma sinenyembezi noma ezama nokusiqilibezela ethi hhayi kuyalungiswa sesifake ilitshe liyatshontshwa aqeda athule du ungathi akwenzakalanga lutho njengalokho akwenza makubula wabantu kodwa abantu besindebene nebazabulawa kuze kube nini abanye sase abanye babulawa abalahlela emgodini abanye baqoshwe emakhaya basihlele emagangeni nje uhulumeni wethu government wethu owe freedom ugovernment wethu omele nga uwenza ngcono kulo government ka Smith ongelandaba nokuthi abantu bezimbabwe bagcwele ngaphandle kwamazwe oyazi noma ungahamba liphi lizwe alikho ilizwe lingalamuntu wasezimbabwe okungajabulisiyo kodwa yena ujabulile ukuthi hayi usele labantu bakhe abamsupportayo kuphela okhulumayo engu Ambrose esigodini sikabhango induna eCrossroads eBlandi ngikhuluma nje ngisegoli kungizwisa ubuhlungu ukuthi sikhulele egangeni wena owabona abafana abakhulele emlageni uhulumeni wethu engenandaba owakhethwa kwathiwa independence izimbabwe is free how can you be free abantu bakho begcwele ilizwe umhlaba wonke bethe chithisaka awukubala ukuthanda UK every continent has got a Zimbabwe but government has got nothing to do with it akanandaba nakho ujabulele nje ukuthi as long as Zimbabwe sele nabantu bezani sokufanele ukuthi alube izimbabwe yatshintshwa kuthiwa izanu land mhlawumbe kungenzeka kube ngcono kubo kubajabulisi lokho kubuhlungu kabi yize ngizubuhlungu uma kukhuluma ubaba wesindebeleni okuthiwa ngugawule osendaweni yasetsholotsho la okwakuhlinzwa khona abantu kukhishwa abantwana khona eziswini kodwa nkosi yami umuze bangumsindo mpela ethi hayi ugovernment akafuni kubuya abantu abangasisapotiyo kambe sekungathiwa ulenhloli kunabantu abazohlola ukuthi ukhethe lokhululekile kulethwa ama-supporters ezana kuphela bazokhulumana angithi bazokhuluma lokho abakusupportayo ukuthi abantu babulawe hawu kodwa ngiyakhala ngezwe lakithi bakithi ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 kwezemelika lanxa inani lababanjwa igciwane le-coronavirus selisehla endaweni eziningi zakwele melika isigaba seflorida sibikwa sibe le nani eliphezulu kuviki yona lesanda kwedlula ugatsha lwezempilakahle luthi inani lababanjwa leli gciwane lehle ngesilinganiso sokungamachumi amabili lasithoba minembili ekhulwini 28% kunyanga esanda kwedlula kodwa ngasikhathi sinye isigaba seFlorida sibe lenani elikhuphuke ngokuyisilinganiso sokulijumilane 14%. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seCalifornia umnumzana Julian Bebe ukuze sizwe ukuthi umumo unjani lapho ahlala khona.
Umumo ubumubi ngapha kanti abantu abaningi bebehlaselwe umkhuhlane lo. Kwaze kwavalwa indawo eziningi, kwavalwa imisebenzi, kwavalwa izikolo, bekunzima sibili. Kodwa hayi sokusiba ngcono sokusiba lokumehluko ngoba indawo sezivulwa ende bayakhuluma abadala khanya izinto zizatshintsha ukhanya abantu sibili bakhuthele bahlaba sibili bahlaba ende into enhle kakhulu ukuthi kabalahlanga ama-mask ukuthi bahle bakuchiye konke kwama-mask lokhu ngokuthi sebehlabile angeke ngisho ukuthi bonke abantu sebehlabile kodwa bonabo abaningi lami bembabona hayi khanya sibili bakhuthele bafuna ukuthi into lidlule. Umumu umubi ngapha endaweni yeCalifornia bebebaningi kakhulu abantu abade bebanjwe umkhuhlane lo kwavalwa izindawo zokusebenza kwavalwa izikolo njengazo zonke nje indawo umhlaba wonke nje kodwa sokusiba ngcono indawo eziningi sezivulwa abantu sebehlaba
kathesi nxa sikhangele kulodaba lolu lokuhlatshwa ama-injection baningini abantu kade bekhanya besiyahlaba siyazi ukuthi loko liqhubekela phambili lolu hlelo kodwa kuyini okubonileyo ngokuhlatshwa kwabantu bonabo
hayi ngapha ukukhanya abantu bakhuthele ngokuhlaba into yokhona enzima nje ukuthi ube kwazi ukuthi abahlabeleyo ngobani njalo bahlaba ngaphi ukuthi indawo zokuhlabela ziningi kakhulu ngeke ube kwazi ukuthi bangaka bangene kuleyani indawo ekhona laphana bangaka bangene ngale ntshonalanga. Kodwa hayi abantu bakhanya sibe bakhuthele bahamba. Njalo ngasixoxa nje labantu yezwa abantu abaningi bekhuluma ukuthi sebehlabile. And enye into enhle futhi ukuthi abantu kabalahlanga ama mask ngenxa yokuthi sebehlabile. Njalo ngapha ngakithi hayi vele i mask ayikalahlwa. Wonke umuntu nxa engena ezitolo kumbe engena endaweni okulabantu abaningi kumele aqabele mask. So ukhanya sibili hayi kuhamba kuhle abantu bangani bazwisisa.
Hello ke ngumnumzana Julian Bebe isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ube xoxa le Studio 7 ecingweni esesigabeni seCalifornia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla leMDCT lithi lizancintisa ukhetho lisebenzisa igama lokuthi MDC Alliance. Sokuqhamuka inkulumo phezu kokumela emthethwandaba kwayengumholi wabahluleli umnumzana Luke Malaba okwenziwe ngumnumzana Lavmo Maduku okhokhela ibandla eliphikisayo ele-NCA. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.